Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 23 kuNtulikazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, abantu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus yeZimbabwe izolo bangamakhulu amabili alechumi lane 214. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belo mkhuhlane lo elizweni laya ku-2034.
Amasosha ahamba agcekeza endlini kameya bahle bamthumba.
Umeya weHarare olilunga leMDC Alliance umnumzana Herbert Gomba ubotshiwe esetheswa amacala asukela kudaba lokuthengiswa kwendawo zokwakhela izindlu.
Umama ukhupheka tholanga inhlanhla, ubaba uMdzuri uthole abangu-23 abamvotileyo, kanti njalo ubaba uDouglas Manzora uthole abangu-189.
Iprovinsi yeMDC eHarare ithi ifuna ibandla leli likhokhelwe ngomnumzana Douglas Monzora, hathi unkosazana Thokozani Khuphe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe i-coronavirus yeZimbabwe likhuphukile njalo izolo laya ku-2034 ngemva kokufunyanwa kwabantu abangamakhulu amabili alechumi lanye 214 belo mkhuhlane lo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abalikhulu elilamachumi amabili lantathu babantu laba 123 ngabavele kwele South Africa, kuthi oyedwa uvele kwele Zambia. Abangamachumi ayisishiyagalolunye ngabatholele umkhuhlane khonapha elizweni. Kulaba sindileyo njalo izolo abangamachumi amabili lambili okudale ukuthi inani lasebesilile kulumkhuhlane lalo likhwele liye kumakhulu amahlanu alechumi 510. Asebefile bona balokhu bengamachumi amabili lasithupha 26. Ukukhwela kwenani lababanjwa lumkhuhlane labafayo kulezi nsuku kubangele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ethule iziqondiso ezintsha eziqinisa ukuvalwa kwelizwe eziqale ukusebenza izolo. Phansi kweziqondiso lezi, umuntu wonke kumele ahlale ngekhaya ngaphandle nxa esiyakukha amanzi kumbe ukuyathenga ukudla. Izisebenzi eziqhuba imisebenzi ebalulekileyo empilweni kaZulu yizo zodwa ezivunyelwa ukuya emsebenzini. Akusela muntu njalo omele abonakale phandle kungachaya ihola lesithupha ntambama kuze kuyechaya ihola linye ekuseni. Izolo emadolobheni wonke kubikwa bekubetha umoya kulabantu abalutshwana abenza imisebenzi ebalulekileyo kuphela. Amasosha lamapolisa lawo ebenyakazela ndawana yonke elondoloza iziqondiso lezi. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume bazaphindela enkantolo njalo namuhla lapho abazakuzwa khona ukuthi umthethwandaba uyavuma na ukuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Ababili laba babotshwe ngomvulo bamiswa emthethwandaba kamantshi izolo besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngokukhuthaza uZulu ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela mhlaka 31. Igqwetha labo umnumzana Doug Coltart uthi umthethwandaba uza kwethula isinqumo sawo ekuseni namuhla phezu kwesicelo sokuthi bakhululwe. Kunjalo nje umeya wedolobho leHarare njalo elilunga lebandla leMDC Alliance umnumzana Herbert Gomba laye ukhangelele ukumiswa emthethwandaba namuhla. Esetheswa amacala aphathelane lokuthengiswa kwendawo zokwakhela izindlu kuleli dolobho ngaphandle komthetho. Ukubotshwa kukagomba kulandela ukubotshwa kwezinye njalo iziphathamandla zekhansili yeHarare kumalanga edluleyo phezu kwamacala afanayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngalolu daba.
Phakathi kobusuku amasosha ahamba agqekeza endlini kameya eweHarare uHerbert Gomba bahle bamthumba embopha ngamacala esingakawazi ukuthi ngawani. Kambe abantu abaphonga uthunjwe ebusuku bebotshwa ngamasosha besiswa emapholiseni. Lokhu sokusikhumbuza kwakudala ukuthi yikho abakwenza iPF zaphu ngesikhathi sika-1987 yaze yavuma ukusarenda yangidliwa yaginywa iZANU-PF. Okwamanje asikwazi ukuthi bambophelani. Sizamelela sizwe ukuthi amaloya akhe athini ngenxa yokuthi umuntu obotshwe ebusuku akula constitutional right phonga ugula umuntu ebusuku njengentethe. Hhatshi, kuyasimangalisa lokhu. Yikho-ke emahlabezulu umeya ngumuntu omkhulu edolobheni leHarare ingasoze phonga ubonjwa njengentethe. Siyakwazi mhlophe uDr. Obadiah Moyo wabotshwa kodwa kazange lale esisokisini ngitsho lakelodwa. Lokhu sesibona ngani kuhlukuluza abantu kwenzela ukuthi besabe ukuphatheka constitutionally nge-demonstration elungiswa ngabantu beZimbabwe mhlaka 31 July.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa. Idola lakuleli liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa ledola leMelika okwenza impilo kaZulu ibe lukhuni ngamandla. Emkambo wemali osemthethweni kuliviki idola leMelika elilodwa lilingana lamadola eZimbabwe angamachumi ayisikhombisa lambili 1:72. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belilingana lamadola akuleli angamachumi ayisithupha lasishiyangalombili 1:68. Lokhu kutsho ukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe imiklomelo emine phakathi kweviki. Le yinto esihlala isenzeka maviki wonke ngolwesibili lapho okwethulwa khona intengo yedola leMelika entsha. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Idola leZimbabwe uzananzelela ubana liyaqhubeka lisiwa ngokungasiki ukubana umkambo osemthethweni uyaphambanisa kumbe kwenzakalani. Kuyisimo esiphakathi kwaso ngoba ungakunanzelela okukakhulu ukuthi si-economy e-importa kakhulu engelapho production eneleyo okwenza kubana hlale sidinga i-foreign currency njalo le-foreign currency engelayo ingagwani ihlale kula competition for i-foreign currency okuzayenza ukuthi iZimbabwe dollar lihlale lithwele nzima against ama-major currencies. So i-stability sonke siyayifisa kodwa aso into engaphombukuvuka ikhona singayikhangelela ngangana izulu eleneleyo njalo abantu belime bavune okwedlulisileyo okuzenza kubana sikhiphe ama-pressures e-importation ezinto esizifuna everyday okuzareducer esithi kona i-importation bill yethu kungasilida to a proper stability. But sikhangelela ukuthi i-production increase ku-agriculture, i-production increase ku-mining, i-production increase ku-industry. Yiyo yodwa into engenza ukuthi sithole ama-price stability.
Usiba lukhulu we-Reserve Bank uBabu Mangutshika uthi intengo yezinto iza kwehla izinze kusikhatshana esilandelayo. Yebo, ubona lokho kusenzeka yini?
Isifiso somuntu wonke ukubana ama-prices abe le-stability njalo economy zinze. Kodwa akusiliqiniso usho nguMangutsha ukuthi emalangeni amalutshwana alandelayo. Ngoba le nto yi-process and njalo i-foreign currency auction aso esingathi panacea to the economic challenges zeZimbabwe. Yes, i-forex management system ngenye izinto eziyinkinga kakhulu ku-economy yeZimbabwe, but ayisiyo yodwa into esiqokoqela. Nxa singaproducanga okweneleyo njengalokho esikwenzayo kathesi ubana sidinga sesidinge le mpuphu kwamanye amazwe kuzenza kubana khonalokho ama-prize ebekhwela kungela stability kwi-economy kuzaqhubeka. Kufuze sibe yisizwe esenelisa kuzenzela into eziningi, sehlise inani yezinto esizithenga phandle kwelizwe, njalo sibe lokwindlela yokuthi sireduce into ze-corruption. Ngoba ungakhangela kathesi i-challenge ekhona yi-confidence, le-trust eqamukileyo phakathi kwe-economy. Ungakhangela ama-players, ukhangela izisebenzi azitrust abaqhatshi, ukhangela o-business abatrust uhulumende. Konke lokhu kufuze kulungiswe singakafiki lapho uMangutsha akhuluma khona. Kuyizifiso zikamukela njalo ziqondile, but yena engathembisa abantu akaninto engavukuyenzakele kusasa.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Isigaba se-MDCT eHarare sithi sifuna uMnumzana Douglas Monzora abe nguye umkhokheli waleli bandla, hathi uNkosazana Thokozani Khuphe. Amalunga eHarare Province aqhube ukhetho lokudinga umuntu afuna ancintise kusikhundla somkhokheli waleli bandla izolo emhlanganweni omkhulu wokudinga inkokheli entsha oweCongress. Umhlangano lo ubumele wenziwe ekupheleni kwalinyanga, kodwa ibandla leli lithi seliwudlulisele phambili ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Witness Dube usichasisele okunengi okwenzakeleyo kukhetho lwayizolo oluqhutshelwe eHarvest House.
Impumela yalolu khetho ke ithe yona uMama Khuphe katholanga inhlanhla, ubaba uMdzuri uthole abangu-23 abamvotileyo, kanti njalo ubaba uDouglas Manzora uthole abangu-189 abamvotileyo. Kusitsho ukuthi iprovinsi yeHarare ke yona isithe hatshi ababona engathi kufanele ancintise ukubana ngumkhokheli we-Movement for Democratic Change kumele kube ngubaba uDouglas Manzora.
Manje iCongress yenu le libona iphumelela na njengoba nangu sisizwa abanye besithi alilabo abantu abangenelisa ukuthi bafike kunani lelo elifunwa isisekelo sombuso iconstitution?
Inani labantu okumele ba-attend kumbe babe ingxenye extraordinary congress kudala lahlelwa, abantu kudala bapha inhloso yabo ukuthi bazaba ingxenye yale extraordinary congress. Njalo iHarare ikutshengisile lokho ngoba nxa likhangela kubana xa ubaba uMonzora evotelwe i-189, ubaba uMdzuri wavotelwa i-23 already, sebengale kwesigaba sengxenye yamalunga avunyelwayo angayenza ukubana leyo mpumela yaleyo nomination ibe ngesemthethweni. Badlulisile kakhulu abeHarare, okuyinkangelelo yokubana yikho okuzalandela kuyo wonke amaprovinsi. Abantu bazimisele ukubana bafake ubukhokheli ababufunayo, abantu bazimisele ukubana bahambe ngendlela ye constitution yabo njalo bavumelane kumbe bazehlise ngaphansi kombuso we Supreme Court judgment.
Ubona bevele bebangaki abancintisa isikhundla sokuba ngomongameli webandla.
Inani labancintisa isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla siza kuvela nxa ama province wonke wong-14 eseyenzile ama nominations awo aqeda. Awungeke kathesi utsho ukuthi inani labantu lingaki ngoba ku province elandelayo kusangenzeka kubasukumise elinye ibizo ekade lingekho namhlanje kube yilo elidla umbutho kuleyo province. Indlela ikhetho lethu olusebenza ngayo yikuthi umuntu kasuke athi ngifuna ukuba yi-president umbe ngifuna ukulida, umuntu ukhethwa yi-province, i-province yehlala phansi ingakunominata. Ungathola at least one nomination suthole imvumo yokubana uyoyincintisa ukuba ngumkhokheli. So osokumqoka ke kusukela namhlanje ukubana osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele ubaba uDouglas Monzora usengomunye wabazancintisa. Kodwa kusiya phambili ama province amanye asazopha amanye amabizo mhlawumbe aphe omunye adlo abadle omunye umbutho. Kodwa angaqhubeka ke ubaba Monzora ngoba kiwo wonke ama province. Hayi kuyabe sokusisho ukuthi laleyo extraordinary congress iyabe isihlala nje ukubeka ngokusemthethweni ukubana sekunguye upresident.
Umnumzana Witness Dube yisiphathamandla sebandla le-MDCT. Ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi isisungule uhlelo lokuthi abantwana beqhubeke befunda lanxa bengafinyeleli ubulembu be-inthanethi ngesikhathi izikolo zivaliwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ngaphansi kwalolu hlelo abantwana bayachiya amabhuku abo lapho umbalisi azawathatha khona ahlole umsebenzi wabo andubana awabuyisele kuleyo ndawo ndawonye leziqondiso. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Nation Moziti Ram.
Silezikolo ezifika 20 esizikhulumele lazo ukuthi bayakwanisa ukuthi bayenze leyi i-pilot project ye-remote learning or offline learning. Uthi abantwana bafunde basemakhaya yababalisi babe khona esikolweni lonzona lezi bebhala imisebenzi yabo bebuya besubmitha kubabalisi babo. I-program leyi sikhangelele ukuthi vele imele ispread ilizwe lonke leZimbabwe. Sike sayenza i-online learning kodwa sigcine sibona ukuthi i-online learning kayisebenzi ngoba abantwana abaningi abasemakhaya bayasalela emuva abala imali yokuthenga idata lapho abahlala khona akula inetwork. That's why sipropose issue yona le ye-offline learning or i-remote learning. Iyabe isebenza kanje, abantwana baye bebuya bebhala imisebenzi yabo besubmitha kumakioski. Indawo esizibiza ukuthi ngamakioski ngama-centers or ezikolweni or lapho okuhlala khona ababalisi, ukuthi ababalisi esikhulume lawo abavolunteer ukwenza umsebenzi wona leyo waye benikiza abantwana imisebenzi behamba beyobhala ezindlini zabo maybe every day or after 2 days. Abantwana bebuya besubmitha imisebenzi yona leyi kubabalisi bona layo kuma-centers wona lawo esiwabiza ukuthi ngama-kiosk.
Impahla zokusebenzisa lizazithatha ngaphi?
Siyabe sisebenzisa i-syllabus yona leyi ekakhulumende ngoba abantwana laba esibafundisayo bayabhala ama-examinations ezimseki. So i-syllabus esiyabe siyisebenzisa yona leyi esijayele ukuyifundisa ezikolweni. Lokhu okucela uhulumende sike sasubmitha ama proposals amaningi kodwa sibona ukuthi uhulumende is very reluctant ku issue na le. That's why njenge union siqalise kuyenza umsebenzi wona lo ukuthi sincede abantwana bethu njengoba bangahambi esikolo ikakutesi because of i coronavirus yona le. So siyabe sisebenzisa yona le syllabus yakahulumende labo ababalisi wa sacrifice ukuthi labo bayakwanisa ukuyenza umsebenzi wona njalo kungela ukubhadala ngoba siyenza for free sincedisa abantwana bethu ku issue ya resources siyabesebenzisa wona lawo ama resources esilawo njengababalisi amanye ama textbooks arikuma online sebenza wona lawo ama resources esilawo amalutshwani lakho silabanye bafuna ukuthi sibasincedise ukuthi siyenze umsebenzi wona lowo besincedisa abanye bayakwazi ukusincedisa even ngama printer siprinta imsebenzi yabantwana sibanikiza bayobhala ezindlini zabo ibuya bisubmita kubabalisi bawo kuma centers kuma kiosk wona lawo esikhuluma ngawo
umnumzana nation modzitirwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa lo sithandekile mhlanga we-studio 7 seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla Inkundla yezim live ithi umthethwandaba weHigh Court wesule iwaranti ebivumela amapolisa ukuthi aphoqe inkampani ye-Econet ayiphe imininingwana yabantu abalama accounts kiyo ukuze aphenye ukuchaphazwa kwemali kanye lobuhuquluzi i-money laundering. Inkundla yesayithi yona ithi abahluleli bemithethwandaba emazweni e-Afrika abakunhlanganiso ye-Africa Judges and Juries Forum sebechotoze umahluli omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malava ngokwethula umlayo wokuthi abahluleli benkantolo kumele batshengise abakhulu babo izinqumo zamacala ababe bewathetha kuqala bengakazethuli. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani bakamthakazi, ngupita Ngwenya eGwembuthi Malopa. Mina ngokubona kwami ngabe igovernment ngavala hayi ukuvalela abantu ezindlini ngibona ukuthi yisweli inhlelele ivale ngendlela ebeyivale ngayo ukuthi abantu bekhona ukuyothenga ukudla kodwa behlale ezindlini ngendlela esike salalela igovernment impela uhulumende wethu wathi sihlale ezindlini sahlala sikhuda sisiye esitolo siyothenga angeke avalele abantu ethu bengaphumi bengayini ukuyothenga manje ngibona ukuthi kudlule kwakuqaleni kwamanje ukugula kwaphephetha kumemetheka kuleli gciwane yebo likhona lifanele ukuthi abantu sikhangele phela ukuthi lingamamatheki kakhulu kodwa hhayi ngodlame lolu ludlame kuma kuthiwa abantu bevalele ezindlini noma amasosha amaphoyisa cha akufanelekanga igovernment ivalele abantu ngalelo hlobo ukuthi fanele bevalelwe mpela kodwa asizivaleleni thina abantu bezimbabwe kodwa hhayi ukuthi sigadwe ngamasosha namaphoyisa cha naloko futhi ukuthi abantu mabethi bayabhikisha bayacomplaina ngokubusa kwagovernment ukuthi bayabotshwa ngeke ingene kudemocracy igovernment uma yenza kanjalo cha kusho ukuthi izabusa ngendlela ebibusa ngomalume omgabe ekonkani ubusa ubothi ubopha abantu ubusa ubopha abantu ubulala abantu sifuna izimbabwe ekhululekileyo ama-opposition becomplaina becomplaine bebhikishe kodwa esikuvalelayo bengabulali amashopu bengajontshi emashopini bekube namaphoyisa azobagada nje phambili behambe phambili bedweke ukukhombisela kukutshengisela ukuthi no into eyenzwa ihulumente obusayo ayilunganga ayizame ayiphakamise emaphiko kumbe iphakamise ikhanda ibuse ngokufanela. Ngiyabonga ami
njani basakazi hhayi siyabonga imisebenzi yenu sibili konke sibili elikwenzayo lokulokhela siyaziswa kukhona kodwa uhlelo lolu abalumisileyo lolu isinqumo sabo lesi ese-lockdown siyasibona sibili kodwa inkinga yabo laba abantu laba abezanu babona kathesi sebekhayelane le ndaba yokutshengisela kwabantu emgwaqweni yikho sebezama ukuthi behle befake i-lockdown isikhathi sisesekhona ukuthi bezame ukuvalela abantu ibutsotsi lowo batho ukuthi ibona i-COVID le efuna ukuba khona kathesi njengokuba vele ikhona abantu ababe besezintolongweni ababe bahlanisa abanye abantu balama-COVID anti bafuna ukuqeda abantu ibutsotsi kuphi abadinga ukubulala abantu laba bantu ngotsotsi laba.
Labo babe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi usethumela amapolisa ukuyalondoloza ukuthula emadolobheni afana leChicago leNew Mexico lapho kulokutshengisela phezu kokubulawa mahlayana kwabantu abamnyama ngamapolisa amhlophe. Owake waba ngumongameli we-Ivory Coast uMnumzana Laurent Gbagbo secelwe libandla lakhe ukuthi ancintise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomfumfu. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
Umphathintambo obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Mike Pompeo, usole uhulumende wakwele China ngokubotshwa kukaMnumzana Zhu Zhangrun, ingcwethi ecubungula ezombusazwe mhlaka 6 walinyanga kaNtulikazi.
We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained Xu Zhangrun for criticizing.
Silusizwe impela ngodaba lokubotshwa kukaMnumzana Xu Zhangrun ngenxa yokukhuluma umbono wakhe ngendlela uhulumende wakwele China okhokhelwa uMnumzana Xi Jinping aphathe ngayo udaba lokumemetheka komkhuhlane wecoronavirus kulelo lizwe. UZhangrun ubekhuluma iqiniso, kumele akhululwe aphume ejele.
COVID-19 pandemic. He should be released. He was simply telling the truth.
UPompeo uqhubeke ethi uhulumende weChina akakhulumi iqiniso ngokumemetheka komkhuhlane wecoronavirus elizweni lelo wona osubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele.
We need the truth. This is about science, not politics, and the Chinese Communist Party needs to
tell ukuthi uhulumende wakwele China akhulume iqiniso ngodaba lokuqhamuka kwalomkhuhlane. Lokhu akulani lezombusazwe. Ibandla leChinese Communist Party kumele litshele umhlaba wonke jikelele iqiniso mayelana lecoronavirus.
Complain with the world about this virus.
UPompeo wazise ukuba abakabi kwazi ukuthi ngubani sibili umuntu owakuqala owabanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende wakwele China wazise inhlanganiso ye-World Health Organization ukuba ilakho ukusungula uphenyo olujonge ukukhangelisisa udaba lomkhuhlane we-coronavirus ukuze umhlaba wonke jikelele ubekwazi lokuthi ngubani umuntu owakuqala owabanjwa yilo mkhuhlane. UPompeo yena uthi kumele kube labantu abathebekileyo okumele baqhube lolu phenyo ngoba umhlaba ufuna impumela eliqiniso ezanceda amazwe wonke, hathi ukusiza eleChina kuphela. UPompeo uphinde wathi eleChina latshela abe World Health Organization ngokuqhamuka kwalomkhuhlane elizweni lelo kudala.
Now we know that's not true too. We know the WHO's country office in China reported the outbreak only after.
Sesilolwazi oluthile oluveza sobala ukuthi eleChina beqamba amanga ngodaba lokuqhamuka kwalomkhuhlane. Abameli balelo lizwe enhlanganisweni ye-World Health Organization bazise ngokuqhamuka kwalomkhuhlane ngemva kokuba iCommission ye-Wuhan Municipal Health Commission isithe kukhona okuchaya amanzi.
From the Wuhan Municipal Health Commission.
USecretary of State Pompeo uthi njengelizwe eleMelika lilesiqiniseko sokuthi uZulu emhlabeni jikelele ojabulela umbuso okhululekileyo wentando kaZulu emhlabeni jikelele uzananzelela ingozi edalelwa ngamanga ebandla leChinese Communist Party elizweni lelo laphandle, ngakho ke uzamanyana afake amakhanda ndawonye aphumele amacebo okulondolozwa kwelungelo loluntu okuzanceda abantu bonke emhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Abantu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo bangamakhulu amabili alitshumi lane 214. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo eZimbabwe laya ku-2034. Umeya weHarare olilunga leMDC Alliance umnumzana Herbert Gomba uzamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lenkohlakalo. Iprovinsi yeMDC eHarare ithi ifuna ibandla leli likhokelwe ngumnumzana Douglas Monzora athi unkosazana Thokozani Khuphe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.